asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele ipetition entsha kumbe incwadi entsha eya ecourt isithi yona icele ukuthi kungabi i-ZBC yedwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-constitutional court ngolwesithathu. Sibone ngani bazaphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwa ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazabeveniwa.
Amagqwetha enu-ke asele mvumo yokusebenza.
Okwamagqwetha bekuyinto esingaqakathekisanga kangako ngoba sasivele sisule savela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sikhethe akhaliphe kakhulu sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaphezulu esenzanini.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni.
Ye, lokho bavunyelwe kakushiyo nto ebhalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo ukuthi belisemthethwandaba we-constitutional court lamhla kuyini obekusenziwa kurejista.
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje. Afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba lamanye amaphepha abe yosalela nje kade lokhu kubanilahanje
ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lile themba ukunqoba
eceleni lethu amagqwetha kapresident Nelson Chamisa nopresident Nelson Chamisa bahlangene namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolwesithathu khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe. Ngisasa ngalokho okuthiwa ngesiwa ama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona abantu bethu balezimoto ezizabe zibathatha lapha zibasalaphana amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho esingawathola khona ngesikhathi siwadinga.